estrateni kunzima kuswa. Kunzima kakhulu ngoba kuyabotshwa abantu vele sibantu nabatshintshe imali laba u Black Market. Kuyabotshwa and ungatholakala utshintshele umuntu imali ready ended. Ijele sibili ihambe ijeledi. So kunzima vele bengisuka akulanto enhle.
Wona amapholisa agcwele ezitaladeni kumbe kukhona okwenzakalayo ukuze balibone ukuthi abantu bayatshintsha imali?
Bagcwele ezitaladeni njalo babe ku-plain clothes. Kusesikhathi uyabe echatheni ungamboni uthuthi uyathuze xhaka selibojiwe. Njalo lezi suku bebethethe amapholisa aphandle abangayisuko betown esibajayele bebethethe amapholisa ama-station ayemalokitshini abangajayelwa ngoba benanziwe ukuthi abasesibajayele abasabophi.
Manje nxa kuyukuthi umuntu ubojiwe uyavalelwa kwesikhathi esinganani?
Sokuzaya ngu-magistrate ukuthi ebone ukuthi isigqibo sakho siyabanga. Abanye bahamba beyenze i-community service, abanye bayahamba sibili jele.
Manje khonokho akwenzi ukuthi inani labayenza umsebenzi wona lo lese
liyehlile vele ngoba nxa ubona abanye abantu bebotshwa esejele kuyinto ethusayo. Njalo le mali bayathathelwe ngakuthola ule float yemali bayathatha beyokubhenkise e-reserve bank uyabe usuyabhenkisa ku-account e-government. Kamiyana uyitholi ma ungalarizimu ukuthi uyithethe ngaphi kumbe ufuna ukuyenza.
Isisindo semali lezi nsuku asiphanjaniswa yini? Yikhona lokho okwenzakalayo ukubotshwa wabo siphathelene?
Siyaphambanisa sibili ngoba imali iyayehla kakhulu.